Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Onamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 22 zibandlela 2025 ngoTabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje
sibona ngathi abenkolo abaphambanisanga bezokufanele bakwenze ngoba akula ndawo kumba kulaliswe lingenamthetho.
Abakumanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu labakwinhlanganiso ezimeleyo eCrisis in Zimbabwe Coalition bathi akumelanga kuguqule isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni.
Azikwazi laba abanye abantu bamthotshozela ukuthi atshintshe iconstitution, kodwa yena ungowakho ngowakho umlomo kakatho ukuthi wena ufuna ukutshintsha iconstitution.
Kulabalwa impi yenkululeko abasekela ukuba Mnangagwa aqhubeke esesikhundleni labakuphikisayo lokho. Namuhla sihlaziya imithetho emitsha ethulwe ngumongameli Donald Trump weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Aba kumanyano wamabandla ezokholo lesiKristu labakunhlanganiso ezimele Crisis in Zimbabwe Coalition bathi akumelanga kuguqule isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni. Umanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations wethule umbiko othi ukhathazekile ngokwenziwa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF afisa ukuba uMnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition layo yethule umbiko ofanayo isanda kuqhuba umhlangano omkhulu okuhlaziywe khona udaba lolo. Inhlanganiso lezi zithi akuqondanga ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ngoba lokhu kulakho kwephula umthetho oyinsika yelizwe. Esikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Charambalaye wethule umbiko namuhla echothoza iphephandaba leNewsday elilobe udaba lwesithi kumele kunanzelelwe ukuthi uMnangagwa kayisuye ofisa ukuhlala esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela zombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Sibona ngathi abenkolo abaphambanisanga bezokufanele bakwenze ngoba akula ndawo kumba kulaliswe lingenamthetho. So ke okwakhathesi umthetho esilawo yona lo othi kufanele ukuthi umongameli athungamele okwamatemu amabili okuba yi-10 years ngemva kwalokho anikwe omunye umuntu, umthetho esilawo okwakhathesi. So ngokunjalo abenkolo ngibona akula nto abayonileyo, bayakhumbuza nje umongameli, bakhumbuza labantu beZimbabwe ukuthi umthetho uthiwe. Ngokunjalo bafisa ukuthi umthetho lo ulandelwe ngoba kwesikhathi xa umthetho ungasalandelwanga kule ngozi yokuthi njengesizwe kumbe njengabahlali beZimbabwe asokulokuxhozela silokungezwane sokulomsingi.
Kuyini esingakhangelela ukuthi kwenziwe ngemva kwalincwadi?
Abakhokheli bamabandla kwesikhathi basebhale le ncwadi bangafuthi baqhubeke bachayise step by phambili ukuthi engxenye lokuthi umongameli bamdinge phela, singakhohlwa ukuthi umongameli ngowabantu. Abantu abadinga izenkolo labo ngamaZimbabweans balelungelo lokuthi hayi sebebhale incwadi, balandela incwadi, badinge la umongameli baye baxoxisane laye lazene eziziphatha amandla ezingaba zikhona ezibusa kwalesi sikhathi. Abebandla leZANU-PF baxoxisane labo bebatshengisa ukuthi hayi belandela incwadi yabo, ukuthi noma sibhayela incwadi sinazele ukuthi umthetho unje unje. Ingozi esiyibona nxa umthetho ungalandelwa ngaba yilokhu langalokhu.
Abanye bathi abo abakhokheli bezokholo sebengenela ezombusazwe njengoba okwenziwayo lokhu kuyintando kaZulu, lina libona njani?
Ngibona ngathi abantu benkolo abangeneli kwezombusazwe. Abantu benkolo mbona ngathi bakhuluma ngomthetho oyiconstitution yelizwe. Iconstitution yelizwe yiyo elawulayo, yiyo ebusa abantu. Ungaba ngowenkolo, ungaba ngowezambangazwe, ungaba ungena lezombangazwe, ungumuntu kazana, ungabe ungumntwana, ungabe ungugogo, ungaba ungumuntu omusha, kodwa iconstitution yeZimbabwe yelawulayo ukuthi abantu siphile njani emhlabeni, silandela imithetho ikakhulu kwezombusazwe ukuthi sibuswe njani.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo wancintisa ukukhetho lomeli Nketa edalele parlamente ngomnyaka ka 2023 ekubandla le Triple Sim. Kodwa okubandla le Zanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi akulandingeko ukuphikisana ngodaba lokuguqula kwesekelo sombuso njengoba umnanga kwehlala esithi akasoze engeze isikhathi sombuso wakhe.
Amabandla bayamangalisa abantu benjalo ngoba umongameli uphumele egcekeni ngalezi endaweni ezishiyeneyo ekhuluma sobala ukubana yena ungumuntu olandela isisekelo sombuso. So ukuchasisile lokhu wakubeka sobala okungenazitsho into bena kuthiwa i-doubt ngesingisi. Pho-ke bona ase ugijimela kube kukhulume khonoku ikuyini yena umnikazi wento ekhulumile indlela yena abona ngayo njalo afuna ukwenza ngayo. Mbona ngathi asesigijima kakhulu phambi kwezinto zingekenzakali. Okunye kufuna ukuthi ngabe abantu banikezela bami nxaliso sikhathi sesifikile.
Laloba kungakaqali ukwenziwa lokhu, umongameli yebo walile ukuthi akasoze afune ukwengeza isikhathi sombuso wakhe, kodwa akabamisi njani abasekeli bakhe abayibo abakhuthaza lokho.
I-constitution is what abantu uyakwazi inxa ilungiswa and for that matter. Inayo i-room yokuthi intshintshwe kumbe i-amendwe. Akusho ukuqala futhi khonoko. Ikubona kukhona la ku-constitution lapho othila ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho kumele uyenze lokho kumele uyenze lokho. Okutshengisa ukuthi hayi yinto vele etshintshekayo. Even khonoko enikukhuluma ngako kwama-terms aka-president. Kukhona ku-constitution lapho ubhale ukuthi hayi nxa ufuna ukutshintsha lokho kumele lenze kanje, kumele lenze kanje, kumele lenze kanje. So akunanto embi kakhulu ukuthi abantu babefuna ukwenza khonoko ngoba i-constitution idalelwe thina abantu. Ayidalelwanga umduli kumbe izulu kumbe ini. Idale lethina silali lungelo lokuthi sifuna ukuthi sitshintshe sifuna ukutshintsha kutshintshwe so ukugijima lokho esokwenza ngabantu lokhu yibo kukhoza i-unnecessary animosity engekho ngitsho abantu angakabike bechuphe into enitoeukhathana nxa sokufikela esikhathini sakukona yiko lapho abantu basuukhuluma khona ngoba this is a democracy.
Mnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelana labachabalala edalela ephalamende njalo ekubandla leZANU PF. Kudaba olufanayo, osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namuhla ukhuthaze ukuthi kungabi lenkohlakalo elizweni njalo abagoqela abamabandla ezombusazwe abalela ilungelo loluntu intatheli ezindaba bemanyane besebenze kuhle ndawonye. Mnumzana Chiwenga ukhulume amazwi la emathuneni eHeroes Acre lapho obekungcwatshwa abaphiwe inhlonipho yokuba ngamaqhawe alwela ilizwe ababalisa uSolomon Siziba, Shenamo Chimtengede, lo John Vundura. Uphinde wathi kuhle ukuthi izulu liyana elizweni ngoba kungaletha ubovelo ekutholeni ukudla. Lokhu kwenzakala kule mibiko yokungazwisisani phakathi kwamanye amalunga ebandla elibusayo leZANU PF ngodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa lanxa ihlandla lakhe seliphelile ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaza lolu daba sithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Inhloso yakhe nxa sigxile kuyo lawo mazwi afuna ukubumba ilizwe leZimbabwe eliqotho. Amazwi lawo ajonga ukuthi akhuze laba abangabe besenza ukungezwa kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi bandla. Amazwi lawo njalo ahlose ukuthi agoqe abambanise isizwe sibe isizwe sinye ngoba ukhuthaza kakhulu ngokuthi abantu beZimbabwe kube ngabantu ababambeneyo, abantu beZimbabwe kungakhathalekile ukuthi umuntu ngumhlobo bani, kungakhathalekile ukuthi umuntu kuliphi bandla kuwena. So ngamazwi alenkuthazo yokubumba sizwe esibambeneyo.
Sesikhuluma ngokulwisana okubikwa kuphakathi kwebandla leZANU PF kumbe ukwehlukana kwembono ukuthi umongameli Mnangagwa iqhubeke ebusa. Kuyini esingabona kusenzakala lapha? Kungawela ngaphindo kulo xaxa
Nga si landela isisekelo sombuso esikhona khathesi elizweni leZimbabwe phinde silalele futhi amazwi akhulunywa nguye umongameli eveza sobala ukuthi nakala sifiso sokuqhubekela phambili isikhathi sake sokuthi athathe umhlalaphansi singafika uzasihambela ayithathe umhlalaphansi. Sithemba ukuthi amazwi akhulunywa ngumsekeli wakhe ngamazwi agcizelela khonokho ukuthi abantu kumele bahloniphe ilizwe. Nxa uhloniphe ilizwe uhloniphe isisekelo sombuso. Ngokunjalo-ke kasikhangelelanga ukuthi kube loqhekeko kumbe ukuxabana phakathi kwabo babili nxa umsekeli wakhe ekhuthaza kakhulu ukuthi kakube lokubambana elizweni, abantu kabahloniphe omunye umuntu, abantu kabangabi lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa abawenzayo. Khonokhuyana-ke yikho kuthiwa yikwakha isizwe. Umsekeli wakho nxa ukhokhela uma amazwi anjalo sikhangela ukuthi oyabe ekhokhela awasekele lawo mazwi. Ngakho-ke mhlawumbe lawo mazwi uwakhulume egcizelela lokho abakufisayo bona njengenkokheli ezisiphetheyo elizweni leZimbabwe. Ngoba esikhathini esiningi siyabe sikwazi ukuthi kuma-social media lani kungakhulunywa into ezithile, kodwa-ke bona phezulu bangabambana batshengise khonokho abakukhulumayo ukuthi inkohlakalo lokukhwabanisa kakufunakali, babe yibo umzekelo selokwakhona. Khonokhana kuzenza ukuthi lalaba abantu ababakhokhelayo kube lula ukuthi balandele kokufunwa zinkokheli zabo. Ubukhokheli belizwe kube yibo abahleli phansi bawabumba lawo mazwi. Ngakho-ke lowo uma akhuluma awakhulume nje njengokuthi yena ubesedlulisa umlayezo ebantwini, kodwa-ke kuyisifiso sabo bonke njengabakhokheli kuzenza ukuthi ilizwe leZimbabwe kube lizwe elikhwabithekayo elithandwa ngabantu njalo eliphumelela siya phambili.
Mnumzana Thembelani Dube ucubungula ezombusazwe njalo engumsekeli kamgcini isihlalo webhodi ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lozithandekile emhlanga we-Studio 7. Abalwa impi yenkululeko bekuviyole Zimbabwe People's Revolutionary Army kumbe ZIPRA baveza imbono etshiyeneyo ngokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kuze kuyofika umnyaka ka-2013. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasbanda.
Iningi labalwa impi yenkululeko lithi uMnangagwa akabe ngumuntu oloqotho enze njengokutsho kwakhe engena esikhundleni. Omunye wabalwa impi uMnumzana Isaac Mabuka okokhokela njalo ibandla leZaphu uthi kakulandelwe isisekelo sombuso welizwe.
Into esayilwelayo ukuthi iconstitution ilandelwe, njalo yena uMnangagwa ngokwakhe uthi uyalandela iconstitution. Asikwazi laba abanye abantu bamjojozela ukuthi atshintshe i-constitution, kodwa yena ngokwakho ngokwakho umlomo kakatsho ukuthi kona ufuna ukutshintsha i-constitution. So sibona ukuthi kona engxe uzabatshiya endleleni.
Amazwi kamabuka agcizelwa umnumzana Gabon Nyembezi othi uMnangagwa akathiyele omunye isikhundla sikamongameli.
Ilizwe lethu lapha lile-constitution iyona ithini? Ithi two terms ngiyabona nxa ngaphambanisa. Angazi ukuthi ngabe sitshintshe. Mina ngikhalela i-two terms. I-relay sigijima sinikane isikhundla ukuthi sifika sonke. Uyabe seyeqa umthetho la.
Kodwa umnumzana Gezani Sibanda uthi iviyo lakhe leZipra lelezandla amanyana ngaphansi kwebandla leZANU-PF, ngakho-ke bathi uMnangagwa angaphumi esikhundleni.
I-ZANU-PF yabantu beZimbabwe bafisa ukuthi aqhubekele phambili ayeqedise umsebenzi awushiyileyo usiyadlukuthi uyisitetshe. Thina abeZipra sesaba yi-1, ZIPRA ZANDLA ithi 1. Sifisa ukuthi kube njengakhona lokhu okufiswa i-ZANU-PF, okufiswa ngabantu. Nxa ama-opposition party bebona ukuthi i-ruling party yenza something okuqondileyo, labo kabalwele ukuthi babuse, kodwa balwele ukuthi kwenziwe okuqondileyo.
Owesifazana owayesempini odume igama lakhe elithi kunzima ekhaya unkosikazi Happiness Sibanda uthi uMnangagwa akaqhubele phambili ngoba waletha intuthuko.
Ngithi kaqhubeke ngoba ungakhangela phela i-development aseyenzile. Ngisasalelwe yinkani, ngisalelwe yi-falls, i-road, ngisalelwe ngale etsholotsho. Yikho phela sithi kaqhubeke aqedise uhlelo lwakhe aseluqalisile, ngoba eminye imigwaqo seyiqalisile. Angaqedisa naleyo 2030 unyawo oseduze kakhulu. Mina ngithi hayi, sithi qhubeka thina ngapha ko-North amaovedi oye.
Umnumzana Mavuthuzo Shaba uthi akwenziwe intando kaZulu abantu nxa bengavumelani.
Nxa abantu bebona ukuthi kuqakathekile ukuthi aye phambili kumbe angaye phambili, bona yibo abakufunayo, bale njongo lakho. Kwesinye isikhathi uyalandele into usapote kumbe ungasapoti into kathi abantu bayikhangela njengento bona bayibone rayithi. Bona nxa bembone rayithi ukuthi adlulele phambili, but bayakwazi, bayahlala phansi laye abavumile abathile abathembisi but that is funa ukuthi into yakho na ukuthenjiswa nayo ibe clear ibonakale kuye wonke umuntu
ingcwethu ehlaziya zombusazwe izimele umnumzana Angelston Sokhulu uthi umnangagwa angayengwanga abalandeli bakhe abancinga ukuthandwa lokho abakwenza kubu Robert Mgabe owaginqula libutho
mina ngicabanga ukuthi abantu abaphakathi kwebandla lezano PF iningi labo abadinga ukuthi babonakale kumbe kuthiwe bayathandwa kumbe babonakala ngazani ba progressive yibo abaqhuba lo mkhalo lokhankaso oluphambene lesisekelo sombuso welizwe kodwa ke kulilungelo labo ukuthi bayenzele lokhankaso esithemba ukuthi nxa sokuyiwa kureferendum abantu bezimbabwe bazayenza isinqumo esiqondileyo ngeke phela sibe silokhu sihlala sigambela iconstitution.
Abanye abawucelele bandla le-CCC elikhokhelwa nguSichitha Mfundo kwaShweni Ncube basekela imizamo yokuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze umnangagwa aqhubele esembusweni. Kodwa kulabanye njalo abakubandlaleli abakuphikisayo lokho. Imela Studio 7, ikamera mweza Jesus Band.
Kulezi phathamandla zeZimbabwe esemhlanganweni weWorld Economic Forum oqhutshelwa eDavos kwele-Switzerland. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube osemhlanganweni lo labanye bakhe uthi bazazama ngamandla onke ukuba bephumele nhlelo ezenceda eleZimbabwe. Ukuhlaziyalo ludaba sixoxele noMnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Kuyinto ebaluleke kakhulu ukubana ilizwe leZimbabwe lizabe likhona emhlanganweni weWorld Economic Forum ozayenzelwa eDavos eSwitzerland. Ubuhle balomhlangano kumbe ukuqakatheka kwawo elizwe lakithi ukubana kuyanika ilizwe lakithi ithuba lokuthi lihlanganele lamanye amazwe emhlabeni jikelele okusinika amathuba okuxhumana labantu abayihlukahlukeneyo inkokheli zemisebenzi etshiyatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Siyananzelela ukubana kuyabe kuhlangene inkokheli zenhlelo lezigaba ezijiyeneyo ezedlula izigidi ezimbili. Lokho kunika amathuba ukubana kube lokwakhiwa kobudlelwano lamanye amazwe.
Okunye ke babadlamini ubona zani bazaphuma lani khona ngale?
Sinika amathuba ukubana sifunde kwamanye amazwe ukubana indlela yokuphatha ezamabhizinisi, le ndlela zokucubungula izinto, le ndlela zokwenza ukukhulisa umnotho siyazifunda kunaphana xa kuhlangenwe labanye abamanye amazwe aphucukileyo akhuphukileyo kwedlula thina. Kungathi njalo kusinika amathuba okubana ilizwe leZimbabwe lithule amathuba okuxhumana lokwakha ubudlelwane lamanye amazwe kuxoxiswana ngenhlupho esihlangana nazo kuboniswe la indlela esingazikhuphula ngayo. Kukathi kulaka amathuba ukuthi kukhuphule umnotho welizwe lakithi ngokunxusa abantu abangosomabhizinisi ukuthi baze amathuba khona eZimbabwe. Kuhle njalo ngoba kuyanika ithuba lokuthi sabelane ulwazi, sithole ulwazi kulabo abaphambili kulathi abalobuciko obukhulu ngoba kuyabe kunama workshops, kuba lama training programs abakhona khona phana okuzosipha ulwazi olutsha oluzayenza sibe le ndlela eziphucukileyo zokwenza inhlelo zamabhizinisi sililizwe okuhambisana lokuvamileyo emhlabeni wonke jikelele.
Umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ekolleji in the National University of Science and Technology ubexoxa lo Gibbs Dube ekobulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lithi lizaqhubeka lilebutho emngceleni weGaza leGibhithe loba kulesivumelano sokubeka phansi izikhali. Ele Namibia lilwisana ngamandla lomkhuthano wemfukuzane okubikwa ukuba uhlasela abesifazane abaningi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika, amagqwetha amela izabelo ezingama-23 ezilawulwa libandla eliphikisayo lama Democrats akweze amaphepha emthethwandaba izolo ephikisa umlayo owethulwe ngumongameli Donald Trump ophuca abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe ezizalelwe eMelika ubuzwe baleli lizwe. Isekelo sombuso weMelika sikubeka sobala ukuthi wonke umuntu ozalele kuleli lizwe uhle abe yisizalwane salo esilobuzwe obugcweleyo kungakhathalekile ukuthi abazali bakhe kayisizo zizalwane zeMelika lokuthi balamaphepha afaneleyo yini kumbe abalawo. Kodwa uTrump usayine isiqondiso esesula leli lungelo ngomvulo esanda kungena embusweni. AmaDemocrats athi inkantolo kumele inqabe uTrump ngoba akalawo amandla okwenza lokho. Mongameli Trump usayine njalo isiqondiso esivimba ukungena amahlana kwabantu abangela amaphepha eMelika bona athi uza badudula ngezigidi babuyele emazweni abo. Sixoxele landele zombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Vele wayekhampena ngakho when it comes to indaba ze-immigration, i-border control, ukukhipha abantu abangela maphepha lapha e-America. Lokho vele wayekuthembise abantu ukuthi uza kuyenza from day one. Okunye okuqakathekileyo nganto sokukhohliwe is uqeda izimpi all over the world, especially le Ukraine, le Russia, lapha ngibonanga ukuthi bekulani. And then lokunye kokungezelela isikhathi se-TikTok ukuthi iqhubeke phambili for the next 90 days esacaca ukuthi uzawuhambisa njani. So khonoko vele is what he said he was going to do. Ama-presidential executive orders, okunye ongathiwa i-end to birthright citizenship, kuyabe sokumele akhiphe i-14th amendment, but lokhu akulula ngoba kumele kube le Congress and Senate ukuthi ivotele izinto ezenjana. It's enshrined in the Constitution.
Ubona ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungenziwa yini?
Ukutshintsha or ukuamenda i-constitution lapha eMelika vele abakuthabeli kaninginingi ngoba siyakwazi ukuthi i-majority yakhe eyokuwina is about 3 million voters in America and abantu abavotayo is close to 160 million out of 330 million people. So maba sebebamba izinto ezinjengazona lezi ezifuna ukuthi i-Congress ibe involved amboni ephumelela. But i-presidential decree presidential executive orders asebenza as a temporary solution until the Congress either votes on it or changes izinto zonalezi. Okunye ngokuthi ama-courts alapha, they can challenge all those executive orders. But yena, njoba wathembisa khonoko, he will do what he said from day one.
Umnumzana Tim Moringa ilandele zombusazwe zeMelika ubexoxa lo ntungameli Nkomo we Studio 7 ese Ohio khonapha eMelika. Ele Botswana lithi selimise ukunikeza abokuza incwadi zokusebenza kulelo lizwe ama work permits kulabo abadinga imisebenzi yokuba ngababalisi kanye labachayeli bamaroli. Lokhu kulandela ukufola kwezizalwane zeBotswana ezaqeqethela ukuba ngababalisi ezithengisela emigwaqweni phezu kokuselakala kwemisebenzi. Intatheli zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usethelela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva kokwamukela ugwalo olumumethe isikhalazo zababalisi beBotswana abathi abasebenzi, umphathintambo obona ezemisebenzi umnumzana Phasi Mukhwari uthe isimo sesilungiswa ngokuthi ungasanikezwa abokuza incwadi zokusebenza ama-work permits. Uthe ngaphandle kwababalisi abachayeli bamaloli kusukela ngompalakazi odluleyo labo kabasoze bephiwe imvumo yokusebenza kwele Botswana.
Esesukwenzile ukuthi asisoke sinike umbalisi ovela phandle iwork permit. Ngenyanga edluleyo kuphela sincitshe abantu abayi 140 abakade befuna amaphemithi. Lokhu sikwenza ngenxa yokuthi silabo ababalisi abaneleyo kwelakithi.
Umnumzana Mkhwari wengeze wathi sebeqale ukukhulumisana lezikole ezizimeleyo ama private schools okuyiwaxhatshi ababalisi bokuza ngobuningi okugoqela labezimbabwe obekhokhela ekuqoqeni ukutshengisela kwamatitshala angasebenziyo. Umnumzana Thabang Kopelo uthi bona abalula ababalisi bokuza kodwa bakhalaza ukuthi uhulumente akhangele isisebenza kwele Botswana kuqala.
Because we do acknowledge that there are other people who come from outside the country who are now working here.
Siyavuma ukuthi bakhona abavela kwamanye amazwe. Yikho sisithi akube ngelinye inani i-80% ibe ngeyabaTswana.
Umnumzana Kopelo ekhuluma le Studio 7 uthe bananzelela ukuthi kakhulu isikole ezizimeleyo ziqila ababalisi abavela phandle kwelizwe zibaholisa iholo eliphansi.
It's usually seen in other countries that are Ghanaians whereby now they are now being attacked.
Asisoke senze okwenziwa ngamanye amazwe lapho esibona khona behlaselwa bethukwa. Singabantu be-Africa sonke. Yikho sisithi uhulumende kaqale ngathi uma kulesikhathi labo kuza bazathola.
Umnumzana Kopele uqhubeke esithi abazange benikeze uhulumende isikhathi sokufeza ukukhishwa kwababalisi abavela kwamanye amazwe.
Do you ever agree to communicate to
sivumelane ukuthi sizaqhubeka sikhulumisana. Siyamthemba umphathi ntambo ukuthi uzaphangisa lempendulo zethu. Sizabekezela kodwa hathi okwesikhathi eside.
Inyathelo lokuthi kuvalwe ukunikezwa kwencwadi zokusebenza sekuthiya ababalisi bezimbabwe leBotswana bethithibele. Kodwa umbalisi umnumzana Neva Ndiweni uthi leli nyathelo alimalisi ngoba wayevele esazi ukuthi luzafika lolu suku lapho ababalisi baphandle abangasafuneki khona.
Mina ngokwami awungethusanga. Kanti kwezokube nini bakithi sifukuza ezweni labanikazi. Angithi abaNdebele vele athi yena ikhuba lomnikazi alilandima. Ya, alilandima. Ngabe umnikazi engabe yasezolithatha ikhuba lakhe. Kumele umdedele, umnike ikhuba lakhe. Yes. Ayikho inyoni endizi ingahlala phansi kwethu. Esingakucela nje ukuthi uhulumende asiphe ixetsha lokuthi sibophe imichaqana yethu. Ready to go. Sibonge ukusigcina lokusinika insimu yakhe ukuthi sibe silima okwesikhatshana.
Odabuka eZimbabwe otshayela amaloli umzana Ntokozo Thebe uthi balokhe bele themba lokuthi lapha lalaphayana bazathola ama work permits.
Siyaye sizwile umlayezo ngiye sengubeka kanje especially ama permits awu bu driver asikuthi khona beyazala obutshayeli bavala kudala kodwa evalwe njalo so siyangenhlanhla atholakala bayathola abanye bawulenhlanhla.
Inyathelo leBotswana elokuncitsha abokuza incwadi zokusebenza liza ngesikhathi amazwe afana leSouth Africa lawo seqinise imithetho ngokusebenza kwezalwane zakwamanye amazwe sokule njongo yokupha amathuba emsebenzi abamazwe abo. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabron kweleBotswana.
Sokwe isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumelana ngeWhatsApp.
Studio 7, yebo, linjani lapho ekukhona? Hayi, siyabulisa, sijabule ukuba nani ngaso sonke isikhathi lezi ndaba ezikhiphayo. Awungisithi ncube, kodwa kamela ngizibongela kakhulu, ngibonge kakhulu futhi le ndlina yami engizwa mihla ngemihla mpela izama ukuthi indawo yayo ayiphakame iye phezulu. Bese kusehlulwa ngomgwaqo wabantu bakithi, hhawu siyacela phela hulumende. Akumzwele phela umntana wakho nangubika njalo kuwe. Hawu siyacela baba. Nawe uyabisela amasiko ethu. Omunye umuntu sekhonza kakhulu akhohlwa ukuthi ukhonza kwakhe kusuka kuphi. Kanti sisuka ekudabukeni. Sinike sibalahle okhokho bethu ngendawo esesiyakhonza. Yebo ungahlala esontweni lakho mntakababa kodwa-ke isiko lisiko. Ungazi uthi labo Donald Trump bawenza amasiko abonakele ukuthi hayi uJesu uzomsola masenza amasiko akini. Ayikho into enjalo mntakababa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa lalandela uhlelo lweLife Talk namhla. Sixoxa labadabuka kwami amazwe sihlaziya isinqumo sikahulumende wakwele Botswana othi kasoze anika ababalisi bokuza amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Singeke sihlukanise sikhangele ebezikhokhela abamabandla sebekhuthaze ukuthi kumise ukuguqula kwesekelo sombuso welizwe njengokukhuthazwa ngabephalamende ukuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni. Okwanamhlanje siligqiba lapha. Oliver Lelisayo, Ntaba Kancu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.